Uthene Nkamu uveze lokhu emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba pendule. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza maleaders aya kuti
mfuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi sihlangane. Udubo sibisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini. Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane. Angitsho ukuba makube lohulumende womanyano lanxa ngingaphikisani lalowo mbono, kodwa ngiyazi ukuthi bazathola indlela nxa bengakhulumisana.
Together they will find a solution.
U-Ostalos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTshene Nkamu.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tshene Nkamu amqotho mayelana lokuthi ke kube lokuhlanganiswa ke kwamabandla kwaba umongameli bamabandla ezanPF leMDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelele kubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba abathungela amabandla amakhulu elizweni. Ukukhulumisana kwabo kuyanceda ukubana lizwe liye phambili. Njalo ke lokho kutshengisa ukubana ke uGodfrey Tshene Nkamu ubona ukubana inhlanganiso yePollard ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuzanu PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Sihambile ekhetheni ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa ukuthi abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla lezanu PF elinika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lelizwe le constitution, iZimbabwe ilizwe le democracy, ngakho ke idemocracy iza testwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa abuse, uba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hathi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Lokho ukuthi umongameli welizwe kumele ahlangane lomnumzana uChamisa ukuze bekhulumisane asonto emqoka, asonto eqhakathekileyo khathi esinqa sikhangele entweni eziqhakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathi sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho ke uhulumende wezanu PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno. Lokho ukuthi ubaba uMnangagwa umela hlangane lomnumzana uChamisa asonto eqhakathekileyo khathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyi-2 bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahofisini abo. Ubuhlungu kumele bube buzwakala kibo bonke boyi-2. Njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kulanto abayiwinayo. Kodwa bonke kumele yabona isituation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakhulumisana nawo loMnangagwa akawini lutho. LoMnangagwa la kumele bone ukuthi maye asakhulumisana nalo uChamisa akulanto oyiwinayo. Yikho isituation enjalo esikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uTshene Nkamu uLouis Mathuthu ubengekho kulo mhlangano lanqabe kumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthethele lithuba uTshene Nkamu ukuveza uhlelo lweZim First Agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.